Impumela yalenhlolisiso eyenziwe inhlanganiso yeMass Public Opinion Institute Mpoyi ngenyanga kaNtulikazi lonyaka ezigabeni zonke zelizwe imangalisa abanengi kulokwehlukana kwemibono eveziweyo. Ingcwethi kwezomnotho zicabangela ukuba lokhu kwehlukana kwemibono kubangelwa yikwesabela ukuhlukuluzwa ngoba besazikhumbula izehlakalo uZulu athe wahlangana lazo eminyakeni edlule. Umnumzana Brian Kauma ungomunye wabathatha izifundo zaphezulu ze-masters kuhlangothi lwezomnotho ekolitshini le-University of Zimbabwe. Lanxa imangalisa abanengi limpumela, uKauma uthi zinengi izizathu ezicacileyo ezibangela indlela uZulu abeka ngayo imibono yalolu hlobo.
Ngoba buza ukuthi indaba sithi lizwe is going in the wrong direction, impendulo zakhona ziyaphuma khona phela lizeza ukuthi hayi lathi asikwazi. Such opinions you can tell ukuthi istory sikhona, but abantu balokwesaba balokwethuka. That's ungakhangela for the past 10 years eZimbabwe, anything that's regarding politics kumbe economy, abantu balokwesaba phakathi because sebekubatshayo kanenginengi. Zinengi izihlobo zethu zazitshiyayo, khathesi izimundi zethu zeGoli zikhatshana. These are things esiphila lazo. Ukuthi umuntu afike egcekeni akhulume ukuthi hayi no, into ebangela lokho yilokho, silokwesaba phakathi kwethu. Sesiphilele ukuthi athi hayi no, asenzeni, siyaphela sikubona one day, hopefully uNkulunkulu nxa engabuyi ukhona ozabuya nje azosincedisa phakathi laphakathi la, then kube right.
Kauma uthi akaboni siba khona inguquko emicabangweni kaZulu ngoba labontanga beqhubeka befunda kulokho abakubona kusenziwa ngabadala, bezaqhubeka belandela indlela ezigcwele ukwesaba.
Khathesi thina sesesaba ukuthi lokhu emapholiseni kuyaripota amacala ethu, siyesaba. Sengike ngizwa ngabanye abantu who went to the police kwangaphumeni lolutho. So that has been passed on to the next generation. So unfortunately we're now trying to work ukuthi sidinge enye generation ya abanye abantu abale faint memory of what happened. Abakhona khathesi sisakukhumbula, it's still fresh in our minds. Ukuhawula kwethu kwa 2008 kusesefresh, siyakwazi, siyakubona ukuthi hayi lathi sitshela abana bethu labo, so labo sebelokhu i-idea enyana. So hopefully kungathi 3 or 4 generations later or no, istory wakhona kuyabe sokufaint, so kungani inganekwane, and then maybe then a new wave ingabuyi itshintshe izinto, iguqule izinto.
Umnumzana Vuyisile Precious Moyo ungomunye wabacubunguli abaphatheke kule nhlolisiso eyisifundi njalo se-University of Zimbabwe. Umoyo uthi akamangaliswa yilokho kuphicana kwemicabango yabantu.
Loba nje izinto zinganazihambi kuhle elizweni, balethemba lokuthi umbe kusasa izinto zingavuka zitshintshile, zitshintshwa ngena lowo muntu futhi. Inkokheli zokholo kanenginengi bazethemba kakhulu ngoba esikhathini ezinjengakhathesi ubunzima lo besihlangana labo. And like zakhayela ikakhulu on the economic side landlani. Abantu abanengonekanti kabala mali, into vele nganazibahambeli kuhle. Ababonani bengathola khona ithemba sibile elingabaphathisa labo ekuphileni kwabo, ikhona babawagijimela khona. Ufishe khathesi lapho umuntu angagijimela khona ethola usizo sibili, kukhona babawathungamele bamabandla, ikakhulu la avuka khathesi lawo. So abantu abanengesithi hayi mna ngingancane nithembe umongameli wami, umthungameli wami we-church, ngoba ngahamba lo hlupho lwami olunje engamphathisi.
UZulu ulale imibono ngoba sewalahlekelwa lithemba kumabandla ezombusazwe aphikisayo elizweni, kutsho uMoyo.
Amabandla aphikisayo, I think inkinga ikhona apha ekuthini bake kwakungaba lesikhathi sokuthi kwabangani babaka lokhu lithemba nyana emabandleni lawo, but bese bebona okungabambani kwabo bese besesaba ukuthi bafake ithemba labo khonapho. Ngibona isizathu khonapho ukuthi abantu abakula sikhathi eside sithi ababake bahlale khona bebonke bebambeni, ukuxabana kwabo lento eziningi kuhle kuphume khonapho, so bahle baswele uthando nje lokuthi bathembe khonapho.
Isimanga njalo yikuba uZulu othembela kumongameli Mugabe engazithembi inhlangothi yazikhokhelayo, ngithola kancane. Lezi ngezibalisa olubona ngezokuqhutshwa kokhetho olweZimbabwe Electoral Commission ZEC, amapolisa olubona ngezokuhlawuliswa kwemithelo olweZimbabwe Revenue Authority ZIMRA, kanye lokuba isilinganiso phose sokuphakathi laphakathi sabantu elizweni sebalahla ithemba kumabandla ezombusazwe aphikisayo. Ingcwethi kwezomnotho lokucubungula zona ziqina ngelokuthi okuvezwe nguZulu kubangelwa yikusilela kolwazi elizweni phezu kwezokuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko. kukhanya uZulu ebeka ezinye inkokheli umlandu ngokungaqhubi kuhle umsebenzi umgabe embona njengomuntu omsulwa kulokho kwehluleka kwazo ophoxwa yilabo abakhethayo ukuba baqhubele imisebenzi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.